Ya kuyethusa kanti ungandikukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu begcine sebebalutshwane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa hayi inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantengantenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo ngakweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izizathu ezingabangela khonoko I think okokuqala yasithi thina ngo 1980-81-82 kuqala indaba zeground abantu abaningi singathi ngabantu ablebodied bayabaleka baya kuBotswana baye South Africa abazange bephendukela abo bantu kwakuzoqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba eGoli makhaya lemulini eziningi kunapha eMathebeleland abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula la bengafunda lapho ngingathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini wakhala ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu baseGoli yikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekuGoli umuntu ehlefike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina sikuprove ukuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutsho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona bese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so ikho ke bazasihlala vele belensolo so kukiyona igovernment ukuthi yenze izinto zayo zicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona